ukucabanga ukuthi singezele lesikhathi sizabe sisebantwini njalo okusukela mhlaka 10 January kuzofika mhlaka 8 February. Kukwenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala ukurejista ngoba sathi siqalisa ukurejista abantu ngoSeptemba okungani kulama-problem nyana hambelana nokuqala kohlelo nje. Oluthiyeneyo bese sithi hayi bo ngcono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesi sibili okwenzakalayo ukuthi kube bantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-alien abaningi babo abanye abazali abasuka ikakhulu emalawi ezambia lemozambiki abanye igoli abahleli khonapha laba bantu bezavunyelwa kurejista ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-high court bathi bacele ukuthi umthetho okanye amandla kurejista lokho-ke i-high court yanika lawo manda i-high court yathi abavunyelwa kurejista baningi laba bantu siyakwazi ngalokho-ke i-commission ukuthi isifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele yazi njengekhomishini ukuthi inhlelo eziningi ngaziqalisa abantu bazibambela emuva ngalokho-ke sesibona ukuthi esinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ungabi lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva kulast esenzayo le second, third and fourth phase ikhomishini yarejista phode abantu abangu-5 million akufi-target yethu eye-7 million lokhu sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million yibo la abantu esingithi barejiste kathesi between now and the 8 February. Kule ndawo esifana ne-raya lakobulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista yikho sesifikile lakhona ngale sisebenzisa ama-tactics amaningi intuthi ukuthi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi barejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelela ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani iyakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo ye-proof of residence esayilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu uyabuya lencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesitolo lapho atengakona kumbe vela kumfundisi kumbe kuyi-master kumbe nxa engalayo iyabuyazithi ukuthi ukhuba nemoya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi okukommission of oil. Okwesibili ukuthi enye iproblem esike zabalayo ukuqalisa njebanjiwe ukuthi nxa usevele uqalisa lungani luyalobile isikhathi sezingane futhi ngama-teeding problems ngesilungu ngalokho ke sesekulungisile kunalokho khathesi singena singabantu ama-geared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezi sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kwezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni ngabe-20 minutes lokhu kuthi abantu besebefundile and they-efficient ngalokho-ke siyabona ngani kule-fence esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabakwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini, luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January 2008 February, so it's a 30-day program.